Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 21 kuzivandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
I Donald John Trump do solemnly swear.
I Donald John Trump do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
Umongameli weMelika omutsha uMnumzana Donald Trump uqale umsebenzi izolo ngokusayina iziqondiso eziningi ezigoqela esokuvimba ukungena mahlayana kwabantu abangalamaphepha aqondileyo kuleli lizwe.
Balahlekile labo sebephambukile ke endleleni yokuhanjwa ngayo, indlela yomthetho, indlela yesisekelo sombuso singathi i-constitution ngesikhiwa.
Ibandla le-CCC lithi seliqalisile inhlelo zokuvimba imizamo yokungqezwa kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abalimi bathakazelela izulu eliningi lonyaka loba kusesatshelwa ukuba lingadala umonakalo emasimini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Donald Trump oweMelika uqale umsebenzi izolo ngokusayina iziqondiso eziningi ezigoqela esokuvimba ukungena mahlayana kwabantu abangelamaphepha kuleli lizwe kanye lesokumisa imali yenhlelo zentuthuko ephiwa amazwe achiyeneyo ngohulumende weMelika. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
I Donald John Trump do solemnly swear.
I Donald John Trump do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President.
Kulandela ukufungiswa kwakhe, umongameli Trump uhle wavala umngcele weMelika leMexico ngosuku lwakhe lwakuqala emsebenzini, njalo wathumela amabutho kulumngcele njengokuthembisa kwakhe ngesikhathi ekhankasela ukhetho. Esayina isiqondiso esiphathelane lalolu daba kumbe i-executive order. UTrump uthe akusela bantu abadinga ubuphepheli eMelika abazavunyelwa ukungena kuleli lizwe emngceleni walo leMexico. Uthe bonke abadinga ubuphepheli kulumngcele kumele bahlale kweleMexico ngesikhathi izicelo zabo zisahluzwa ngukhulumende weMelika. Umongameli Trump usayine njalo isiqondiso esiphuca ubuzwe beMelika abantwana babantu abangelamaphepha abazalelwa kuleli lizwe lanxa isisekelo sombuso welizwe sikuvumela lokhu. Kodwa olandela ezombusazwe zeMelika, uMnumzana Tim Moringai uthi udaba lolu luzahlupha ngoba kudingeka ukuba iPhalamende yeMelika ingenele ukuze kuguqulwe isisekelo sombuso iconstitution.
Ama presidential executive orders okunye ongathiwa birthright citizenship kuyabe sokumele akhiphe i-14th amendment, but lokhu akulula ngoba kumele kube le Congress and Senate ukuthi ivotele izinto ezenjana. It's enshrined in the constitution and ukutshintsha or ukwamenda iconstitution lapha eMelika vele abakuthabeli kaningi nengi.
UTrump wethule njalo isiqondiso esimisa okwenyanga ezintathu usizo lwemali ephiwa amazwe achiyeneyo yiMelika ekhangelane lenhlelo zentuthuko iForeign Development Assistance esithi enye yalimali isetshenziswa ngendlela engafanelanga ekhuthaza ukungahlaliseki lokungazwani kulawo mazwe. Wengeze wathi uhulumende wakhe uzahlaziya lezo nhlelo kusiya ngelizwe andubana athathe isinqumo sokuthi uyaqhubeka eziphathisa ngemali na kumbe uyavala lolo sizo kokuphela. EleZimbabwe lalo liyathinteka kulolu daba ngoba lithola imali enengi evela kuhulumende weMelika. Umuringai uthi lanxa engavumelani lenhlelo zika Trump ezinengi uyavumelana laleli nyathelo.
Foreign funding in a lot of countries, ama leadership enjenge Africa, they abuse those funds. Abantu abamele be benefit from them do not benefit. Elizwe enjenge lethu eZimbabwe, thina sele 60 minerals, we don't even need the foreign funding. But ngoba kuphambaniswa ukubusa ngeqembu elikhona kathesi elezano, we have become paupers or beggars in a rich country.
Umongameli Trump usayine njalo isiqondiso esikhipha eleMelika kunhlanganiso ye-United Nations ebona ngenhlelo zempilakahle i-World Health Organization kanye lakusivumelwano samazwe achiyeneyo esokulwisana lokuguquka komkhathi ese-Paris Agreement. Osekela uTrump uMnumzana Greta Vodloza Spanda uthi uyavumelana lezinqumo zikaTrump.
Into zonke lezi azikhulumile izolo egcotshwa wazikhuluma vele phakathi komkhankaso. Abantu abaningi abamsolayo uzananzelela ukuthi kayisibo bantu bemeli, ikakhulukazi ukuvalwa kweborder leMexico. Ye, wakukhuluma lokho ukuthi khona nosokulabantu abaningi lapha asebesidla imali yeMelika bengafanelanga ukuthi bayidle, asebesenza ubugebengu bengene ngendlela ezingalunganga eMelika. Yikho-ke ngalokho ngiyakwamukela ukuthi khona avale ibhoda leMexico, abone ukuthi bonke abangela maphepha balungisisa amaphepha abo.
USibanda uthi usekela uTrump ngoba ungumuntu okhuluma okusenhliziyweni yakhe.
UTrump kimi ngumuntu oqotho, nxa engakuthandi akakuthandi, nxa ekuthanda uyakuthanda.
Esinye njalo isiqondiso esisayinwe ngumongameli Trump izolo ngesokunqaba ukuqhatshwa kwezisebenzi zikahulumende ngoba uthi ufuna ukugumula eziningi zazo esithi uhulumende udlalisa imali. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungameli Nkomo.
The Voice of America.
Ibandla lesisisi lithi seliqalisile inhlelo zokuvimba imizamo yokwengwezwa kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa okuzanywa libandla leZANU-PF. Lokhu kulandela imbiko othi kulamalunga ebandla leZANU-PF alungiselela ukubumba umthetho edalela eParliament oza kwenza kuguqulwe isisekelo sombuso selizwe ukuze umongameli Mnangagwa aqhubeke sembusweni isikhathi sokuphetha umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028 singafika. Abazama ukuguqula isisekelo sombuso bafisa ukuba umbuso wakhe wengezelelwe ngeminyaka engedluli emhlanu. Bazama njalo ukuba amalunga edale lePhalamende lawo ahlale ezikhundleni okwesikhathi esifanayo. Kulaba kucele leCCC elikhokhelwa ngusikhwica mfundo Welshman Ncube abasekela okwenziwayo libandla elibusayo labanye abakuphikisayo. Bakhona njalo abakubandla leZANU-PF abangafuni ukuzwa ngithola kancane ngalolu daba. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Promise Mkhwananzi okucele leCCC elikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba.
Balahlekile labo sebephambukile ke endleleni yokuhanjwa ngayo indlela yomthetho, indlela yesisekelo sombuso singathi constitution ngesikhiwa eyiyo mele ke iguide ukuthi umuntu umele abo sesikhathi esinganani. Siyakwazi ukuthi umnumzana Mnangagwa uvele ubusa nje ngokuqilibezela kazanga anqobe ukumgcike ekhethweni lwadlulwayo ukuthi bese ngezelela ukuqili lobo ngokuzingezelela iminyaka edlula le yamela ibuse aso sikuvume thi
lizayenzani ngakho ngoba kubala ukuthi bathi hayi bona bale majority edale parliament bakwenza sibili kuphumelele lizakuvimba njani
sesiqalisile ukufaka inhlelo zokuvimba ke ukuzingezelela iminyaka kwaMnumzana Mlangagwa mbona ubona lo ntanga beqalisa ukungena ke befola ezitaradeni kobulawayo kusiza ngezelela ke uzabona amalanga alandelayo abantu bazaqalisa ukukhuluma lokutshengisela ke silungiselela ukuphikisa indaba yokuthi ubaba uMlangagwa azingezele umbuso okungekho emthethweni njalo angisho yakwazi ukuthi ngomthetho enxa engaphumelela khona ngale parliament lapha abadla khona ke izankemfu zabo ungasela mthetho bengabuya ngapha kuZulu through referendum sizabatshengisa ke iposition yamaZimbabweni
ukhanya ngizali babona ukuthi kube lokuminya umthetho ozamisa ukuthi ungabe le referendum kambe bangakwenza konoko ngokubona kwakho
abafuzanga bakwenze lokho kodwa thina soze simelele umthetho njengokukhuluma esikwenzileyo ukuthi sesiqalisile ke inhlelo lokutshengisela ulizwe lonke jikelele lokukhankasa okuqinileyo ukuthi kubonakale ukuthi into efuna ukwenziwa ngoba uMlangagwa asiyifuni njalo ayivunyelwa lapha eZimbabwe
ye nxa sisikhangela sijula siyaphambili siyabona ukuthi kungani kulabanye abakuCCC kucele elikhokhelwa uMnumzana uRashim Ncube abathi bangani bayakusekela lokho kodwa kulabanye njalo futhi kucelelelo bathi lapho ngazani ke abahambelani lakho lina liyakuphikisa siyakwazi kodwa nxa ungani kuyaxokozela kumabandla aphikisayo kusizokuhlupha khonokho
akula kuxokozela okukhona kuZulu waseZimbabwe laba bangale bakhona ngale ngikhulumile ngezankefa abazidlayo asitane lazo lezo nasikhuluma ngoZulu ujikelele waseZimbabwe njalo othi yena kafuni okwenziwa ngumlangako kubela tshengisele ngosuku eParliament ajoyineke uZulu ukhankasele ukuthi simise umlangako engazingezelela iminyaka okungekho emthethweni
lo uMnumzana Promise Mkhwananzi okucelele CCC elikhokhelwa uMnumzana Jameson Timber siphinde saxoxa ngodaba lolu lo Mnumzana Joseph Chuma ukubandla lezanu PF
akula lutho solungelele eParliament kwakathesi so nxa sikukhuluma kunjalo sikhuluma lokwana okuthiwa ngesingizi yi-ESA manje ukukhulumisa inyeyo kuba nzima ufuna into le imelelwe nxa isifikile lapho kumele ifike khona bese sikhuluma kuhle kwenzela ukuthi singaphici amazwi kumbe siphice imibono kumbe inkulumo zabanye abantu ngoba anti phela le it's a democracy idemokrasi isho khonoko phela ulona abanye bazabona ngenye indlela abanye bebone ngenye indlela oqabe kuleyo ukuthi ona nxa sibona ngendlela zolezi ezishiyeneyo masingalwi asivumele into omunye layo uyafaka umbono wakhe omunye efaka wakhe umbono umbono ozancinta eminye imbono yiwo umbono ozathi carry the day ngosuku lwangkonalo nalolu so mina kangiboni ukuthi kona kule sizathu esokwethuka kumbe esokuphanika ngesingizi imizamo leyenziwa ngabanye bethu abafuna ukushova konokwana ubone laba abanye sebeze besethuka ngize ngabona le video abanye bengani ta sebengene ezitridini besibetshaya itoyitoy idale lephalamende livaliwe into ngayekabuya ephalamende kanti pho-ke kuyini osekusethusa igundwane umango yena engekho lokuba khona endlini
ye kodwa siyabona phela anisakwazi ukuthi lo golide laye ulesifiso sokuthi ngelinye ilanga abe ngumongameli kanti yindaba abantu beloko zithi hhayi nangakangene ugolide esihlalele nje
ye isifiso vele akula muntu ongenasifiso sokuthi kwelinye ilanga laye alibuseleli nxa engumuntu ovele ele-ambition yona leyo nami nginje ngithemba ngilayo leyo ambition ukuthi ngelinye lamalanga ngizaba ngomunye wokuqala ovela ngapha esihlubilini esamandebeleni ukuthi ngilibuse ngendlela efaneleyo njengoba namba abasikhokelayo abasandulelayo babunkomo abasalibusanga kodwa-ke yonke into ihamba ngento lyane esithi i-majority rule nxa abantu bengathi hayi thina sikhetha lokho wena uyabusungubani ozakuphikisa thina kwidemokrasi yethu sikholelwa ukuthi nxa uphakathi kwidemokrasi noma into ubungayifuni kodwa abanye bakho abaningi nxa bengathi hayi yikho lokho okuyikho khona lawe somele ugoqa umsila uhambe ngasona leso zinga ngoba yikho okufunwe ngabantu abaningi not necessarily ukuthi yena lawe yabunjani yabo kufundile so into zonke zilesikhathi uNkulunkulu uyakuhlela lokwana amakhosi afakwa nguye futhi
yes ngathi ungabuya ephalamende khonokho wena uzakubamba njani
hayi lokwana ke andaboni sokuphakathi kwami nomlimi wami akuse yinto engavele ngihle ngithi bhadla lapha ebandleni okusala nje ukuthi njengoba ngithilo kuvumalekile idemokrasi iyavuma abantu bangendlela ezishiyeneyo babisa izinto zabo ngendlela ezishiyeneyo okuqhakathekileyo emfundo ku-emphasize bonapha yikuthi awungasibangeli ukuthi silwe sixabane sicele singasabonani njengofowabo lo mfo wabo um ngenxa yokuthi mina sembone ngenye indlela lo sebone ngenye indlela.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, okhokhela ibutho le-Israel uHezi Halevi uthi uzasuka esikhundleni sakhe ngoba wekethisa ezomvikela okwenza ukuba ilizwe leli lihlaselwe iHamas ngomfufu ngomnyaka ka-2023. Amapholisa kwele South Africa adinga ngabomvu otshekesha omkhulu owaziwa ngokuthi nguTiger okubikwa ukuba nguye owayevimbe ukuthi abanye bakhe bengaphumi emgodini e-Stilfontein esabelweni se-North West okwafela khona abedlula amachumi ayisikhombisa. Namhla sixoxa labalimi endaweni ezichiyeneyo abakhala ngokuthi izulu selilinengi okokuthi lingadala umonakalo emasimini. Loba kunjalo bathakazelela ukuba ukunakwalo kungenza izifuyo zingabulawa yindlala lonyaka. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomlimi wemangwe umnumzana Trimon Pofu.
Izulu liyana kakhulu okwakathesi ilanxa nje kwayenza ukuthi labuya late, but abantu balima izilimo sesinye sokuthi sezikhulakhulile mpitshana. So izulu kuna liyana singakwazi ukuthi okwenzakalayo lizabe lizathatha isikhathi eside likhona yini okungenza ukuthi izilimo ezikhona zezikwanisa ukuthi zifinyelele ukuthini ziyakhula eziproduce ukuthi sezingadliwa. So ikhonapho esikhangelele khona singazikhonti lizahamba njani, but okwakathesi hhayi lona izulu liyana sibili. Okunye sikukhangelayo kumbe sikukhangeleyo kumbe singani siyakwesabela yikuthi amadamu la ikakhulu amancane asegcwele. Isimo esinjalo singabanga ukuthi amadamu la aduke ngoba nanzela ukuthi amanye aningi akhona amanye ayeke abe duke ezikhathini esemuva esidlulile. So okungenzakala kathesi ukuthi sesabela ukuthi engaduka futhi ebeselahla amanzi, sibe sesiyabhekana lo duke olufana naye futhi ngesikhathi esizayo, ikakhuluma sikhangelisane lesimo sezifuyo.
Yes, ngathi-ke khonapha ezifuyweni zinjani, lokho zisifa yini kumbe sokungcono?
Hhayi, izifuyo kokathesi sezihlambulukile yilanxa nje abantu abaningi bethu abaningi batholakale bevele sebengasela ngoba abanye buthola befelwe yi-8 abanye fu abanye ngakangaka abanye 10 abanye phose izibaya zaphose zavalwa, but hayi lezi ezasalayo okwakathesi sesimeni sokuthi hayi zona sezihlambulukile sezizifuyo sokuthi hayi sezingasebenziseka sibili sezivukeka okwakathesi.
Emadlelweni khona kunjani?
Emadlelweni awutshani sobukhona khona okwesilukeni loke ngikugqugquzela ukuthi ngiyesabela ukuthi nxa izulu liyahamba ngoba kakhulu utshani buyakufuza ukuthi nxa bube khona kanje. So izulu liyale loke lisiba bukhona kuze bufike esikhathini sokuthi buyavuthwa utshani kumele ukuthi labo buvuthwe ukwenzela ukuthi ngesikhathi nxa izulu lingasekho mbese kufika isikhathi sokuthi buyawoma. Kungenzeka ukuthi nxa ilanga selitshisa laphana bube butshani obuzivuthukela bodwa lula nje ngoba nxa utshani bungazange buvuthwe kungafika isikhathi sokuthi ilanga selitshisa laphana izinto ngazihamba nje even zibuthintalazane zezikudlayo obuningi bakhona uthola ukuthi buyabe buvuthuka nje kabo sabutshani lona obukhona obuqinileyo okuthi lanxa bungabe sobuwomile kodwa buyala lokho bukhona buyabe buvuthukile ngesimo sokuthi abutholanga izulu elineleyo bavuka.
Ye, kodwa mabelekela isimo sinjani?
Amabele isimo sawo kwakathesi kwezindawo aseseright, but kwezindawo lezi ezizwa masinyamazi eziyimsinya ebesengana sesiba lobubomvu nje lanxa kade ngingakhuli kakhulu ebesengana sesiba lobubomvu ngaphansi okuyiko kungani ukuthi sicabange ukuthi engxenye kungaba yingozi nxa lingabe liqhubekelana kakhulu okwakathesi, but ebengawonakali kangako uma ngiwakhanyela kahle.
Ye, tshela abantu ukuthi ungaphi khonapho Mpofu.
Okwakathesi ngikhuluma ngisesigabeni semthunduluka lapho engiyakhe khona.
Lo ngumnumzana Trimon Pofu, umlimi wemangwe esabelweni seMathebeleland South, obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7. Siphinde saxoxa njalo lo mlimi ohlala eCholocho, umnumzana Jeffrey Chuma.
Izulu kulezi nsuku liyana sibili, ya lalapho nje okwakusiwa nje lokuyizikhukhula khona esisaphinda sahlanyela futhi, kodwa hayi lonyaka sithemba kuzawuba lesivuno esingcono noma nje kulokwesabela nje ukuthi ugwaye maybe engadubuka ngoba uvele usegelezeka kakhulu kodwa hayi siyakubongela sibile esikwenziwe ngumlimo ngoba hayi izulu sibili liyana lokho vele lingakami lokho liqale ziku 24 December lamanje lokho elisina nje liseqhisa nje amalanga hayi lokho siyakubongela sibona ukuthi singaphepha endlaleni lonyaka ngoba indlala yezulu ingcono kwale esifuyo ziyathola ukuphila.
Ye baba Juma, nxa sikhangela inkomo amadonki lokunye kume njani khona ngapho?
Hatshi okwezifuyo sibili siyakubongela ngoba lokhu ngodonki okwasohamba sokuxebula ingqoza kulezi nsuku hhayi loqetha usibili uhlumile le nkomo zasezisifa hhayi kude ngokuna kwezulu zaphepha sibili hhayi okwezifuyo siboni inkosi isiphathisile ngoba hhayi izulu nje hhayi line kuhle sibili kodwa uhluphe esaba lalo heyi abafuyileyo bayehluleka ukubamba izifuyo ngoba emasimini lapha angikwazi ukuthi kungenziwa plani bani besikhalela nje ubukhokheli ukuthi kabutshele abanye amakhokheli ngamalayini ukuthi akubanje izifuyo ngoba indlala esiphume kuyo bakithi ibe nzima. Isicelo sile sesikhulu ukuthi ma bengezwa kababamba izifuyo. Ngikhuluma nje lapha ejimila kuwadi 6 anda uchief mathupula ngiphinde futhi ngithi bakithi abakhokheli bethu kabaqongosele ukubanjwa kwezifuyo ngoba indlala esiphume kuyo ibinzima kakhulu.
Lowo ngumnumzana Jeffrey Chuma, umlimi obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esejimila eCholocho. Yebo ke kudaba olulandelayo abasakhulayo elizweni jikelele abangamantombazana ikakhulu abemaphandleni baqhubeka bebhekane lobunzima obugoqela ukukhulelwa bebancane okubangela ukuthi kube nzima ukuba baphatheke ekuthuthukiseni umnotho welizwe. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kudingisisa okwenziwa ngabenhlanganiso yePlan International okuveza ukuba amankazana afika isilinganiso esingamachumi amabili lasikhombisa ekhulwini 26% emaphandleni yiwo kuphela anelisa ukuphumelela kumhloliso ye-ordinary level. Inhlanganiso le iveza ukuba abaphansi kwechumi ekhulwini 8% yibo abaphumelela ukuya emakolishini awemfundo ephezulu. Ingcitshi kundaba zamankazana zithi kunzima kakhulu ukuba abantwana abatholakala bekhulelwe baphumelele ukuya phambili ngesikolo nxa kuqathaniswa nabafana bona abaqhubeka ngemfundo lanxa kuyibo abone amantombazana. Eyinye yalezi ngcitshi esebenza nenhlanganiso ye-Center for Girl Child Protection unkosikazi Nompilo Mlotshwa uthi abantwana abazithwalayo bayehluleka ukuqeda isikolo okwenza bengaphatheki kumnotho wakulezi nsuku.
Ama-child marriages lama-early pregnancies azitshontshela italente emankazaneni. Lokhu sikubona ngokwekela ukuya esikolo, they are forced to drop out of school, njalo-ke imfundo yabo ibisisiba limited.
Amazwi kaMlotshwa asekelwe ngunkosazana Pauline Chere, ingcitshi esebenza nenhlanganiso ye-Young Women Arise osakhulayo.
Udaba lokwendiswa kwabantwana olwazakala kakhulu kuthiwa yi-child marriages luvame kakhulu emakhaya kwele Zimbabwe njalo akusinto ethokozisayo.
Unkosikazi Priska Piri ongumbalisi eHarare uthi kuqakathekile ukuthi kube le mfundiso eqinileyo ngokubaluleka kwesikolo kubantwana abangamankazana.
Abanye bafuna ukuba lezindlu, abanye bafuna ukuba lenkomo ezinye zabo, kodwa bagcina bengasenelisi ngoba sebengomama bemizi sebelabantwana okumele babagcine.
Osakhulayo owafunda isikolo seSomalala eJombe unkosazana Tabet Sibindi uthi iningi labantu akhula labo lehluleka kuqeda ngenxa yokuzithwala.
Ukuzithwala kwamantombazana amancane asesikolo asafunda kubaphambanisa ekuthini kumele achiye izifundo zakhe ngoba abangasakwanisi ukuqhubekela phambili eselesisu.
UTalent Manala odabuka eFlabuthi uthi ngenxa yokusabalala kwabotsheketsha abantwana abangamankazana sebezithola besebunzimeni bokuyengeka behluleke ukuqeda isikolo. Isiphathamandla sikahulumende kugatsha lowesifazana unkosikazi Petronella Chitsa uthi uhulumende uzama ngendlela zonke ukuba abantwana abangamankazana baphumelele. Ukumpumela imihloliso eyethulelwe ugatsha lweZimbabwe School Examination Council ZIMSEC kulabantwana abangamankazana abalutshwane okwedlula abangabafana abenelise ukuphumelela kumhloliso elotshwe nyakenye. Ingcitshi zithi abantwana abazithwalayo kumele baphiwe amathuba okuqhubeka ngesikolo loba nje lokhu kusiba nzima ngenxa yamasiko lempilo kaZulu. Kuleli ngiyimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
The Voice of America.
Abanini bamabhizimusi asathuthukayo bakhala ngokuthi bathola inzuzo ephansi kulandela umkhankaso kahulumende wokubona ukuthi imithelo iyabhadalwa njalo akuthengiswa impahla ezingena elizweni ngokungekho emthethweni. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lomnumzana Dumisani Ncube, umgcinisihlalo wekomithi yogatsha lukahulumende oluxwayisa abamabhizimusi asathuthukayo, ASME's Advisory Council, yena ochathisa ngokungenziwa ngabamabhizimusi ukuthi beqhube kuhle umsebenzi wabo.
Abantu kumele ukuthi sifunde ukuthi comply nemithetho ekhona. It's unfortunate ukuthi kwesinye isikhathi siyayisabela izinto khatshana singakwazi ukuthi izinto ziyenzakala njalo ziphothe. So sikhuluma nje uyenzareti ngama-promotodas ukuthi ati-register their business. Lokhu kuzanethisa ukuthi nakusiba lamathenda lezinye izinto zikahulumende labo babe yi-part of the system and also that contribute what they make as profit kuhulumende. Nabengayenzanga i-profit sokusithi ukuthi yabafatalile. Nxa sikhuluma nge-domestic tax, wonke umuntu uyabhadala from the profit eyenzileyo. But nxa sikhuluma ngokuthi si-importa impahla njengalezi ezivela kwamanye amazwe, lezi kumele ibhadale i-customs duty kuzo. Lakho futhi kuyancedisa ngoba nxa usirejistile kuba lokho esingama-tarifu, kukhona okunye esithi ngama-exemption nxa usirejistile. Ukuthi uzabona ukuthi ama-organizations anjengabo-CZI nabo-ZNCC, uma-members abo, kwesinye isikhathi uyodiscover ukuthi i-duty abayibhadalayo kwezinye izinto incane izinto bathola ama-tax benefits ngenxa yokuthi barejistile vele lezimra ukuthi basebe kwi-system. But nxa ungazange urejiste uyi-informal trader sokusitha ukuthi khonkhona sebekuchaja iflaji ukuthi engachaja umuntu oya kwi-business lo muntu ozilethela iy'mpahla zakhe ezokuthi sesingathi i-home consumption. I-domestic tax ibhadala kwi-profit le oyitholileyo. So kwezinye indlela kule mide yokuthi kugcine i-proper record ukuthi urekhode izinto zakho ama-expenses nxa ugadala i-rent ubhadala irent emali engako. Le imali ngithe ngitshile ukugada, le ngithe ngitshile ukudla, le ngithe ngitshile ukubhadala iy'sebenzisi, kube rekhode. Ukusithi nxa usuyenza i-profit nje sikhuphe zonke izinto lezi futhi ngama-expenses ukusubhadala i-tax form ye-profit. So akuthi ukukhuma ngenxa yokuthi awuthengisanga kumele ubhadale umthelo.
Nxa lapho libamela uhulumende likhweza izikhalazo zabo, kuyalungiseka yini?
Ye, siyalisa sibili ngoba kubona okunye sitsho ukuthi wonke ama-taxes alethiweyo, especially kwi-budget leyedlulileyo, amanye ayo not favorable SMEs, but lesi sima. Yasikele sisima, sikele sikele sizama ukuthi sithi consult, sizama ukuhambisa izikhalazo zakho. Like umuntu oyi-informal trader asozakwanisa ukuthenga esiconkona njengoba bayenzisa i-fiscalization kaphela. Imishina esebenza ku-fiscalization awusoze ukuthi okay ngelaphana kumbe ukuthi uyememile ngaphana. Ukusithi nevenda kumbe le-informal trader efuna ukuthi layo yenze ibhizinisi efana nayo uwafake under one bracket. Lokhu kuyabe kungekho clear. So wasering ukuconkona one of the requests which is client wazi ukuthi hayi, sicela ukuthi i-tax rating. Ezindlela sibanisa i-tax holidays yokuthi hayi encourage them and give them ama-incentives ukuthi kube nesizathu sokuthi abantu labo bakwanise ukuthi barejiste uhulumende ngoba uyakukhombisa phela ungakhombisa inkazana yekhanga ngezinto zonke okumele ukuthi khona i-time ngayo ayikhona ukuthi kuthathe ihlobo igama.
Lo-ke ngumnumzana Dumisani Ncube, umgcinisihlalo wekomithi yogatsha lukahulumende oluxwayisa abamabhizimusi asathuthukayo e-SMEs Advisory Council. Ningakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhuluma ngokugcotshwa kamnumzana Donald Trump. Olivalelisayo ngusithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.